Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 2021 Mhlatshezi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPastor Chinamasa uqambamanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-street managed violence okwenzela ukuthi sikhalise irapotowa evela United Nations.
Lokhu bephoselana ephilayo abe-NDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke ngomvulo emashingo.
99,000 besifuna ukuyikhiphi zabo besiyikhiphile emthethi zabo kodwa ikhona lalamuhla ngithi mina babuye yimi mangukuntu besiphilisa 10-15 years izandu zaphuma but not in our life generation.
Abacubungula izombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyilo eliphethe izokhetho ibutho amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe lama-Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngokutshona kosuku lwayizolo eleZimbabwe beselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye babo. 2.4 million yibo akade sebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. Kunje inani lasebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe, lokhu lolu bhubhane lwaqhamuka enyakeni. Selilizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,016. Okugoqela abantu asebegule basila kulo mkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,693. Kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,645. Lokhu bephoselana ephilayo abe-NDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngomvulo. Abe-NDC Alliance baya kulandula ukukhulunywa ngabezanu PF ukuthi bakhuluma amanga ngokuhlaselwa kwabakwenziwe ngomvulo emashingo kanye lokuthi umongameli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ube loqalo lokuyavizela umhlangano endaweni lapho angela abasekeli khona efuna abezanu PF ukuthi bamlalele. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abamela amalungelo oluntu labe MDC Alliance balusola kakhulu udlakela olube khona emashingo lokutshaywa kwamalunga ebandla leli lokubhidlizwa kwempahla yabo. Umsekeli kamabhalane wokukhutshwa kwemibiko kubandla le MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi kasiloqiniso elikhulunywa ngabezanu PF.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPastor Chinamasa uqambamanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-state managed violence okwenzela ukuthi sikhalise irapotowa evela United Nations. Waphinda waqambamanga wathi hayi ubaba uChamisa ede ezifosa ebamba abantu ngodliwe ukuthi bamlalele. Konke lokhu kutestifya ukuthi umuntu omdala sephelilwe ngumphako. Singake sazilimazela impahla zethu, singake sazitshayela imota zethu, singake sazibulala. Yikho ke kungenani ubaba uChamisa akazangela imali njalo uphumelele imhlangano eminingi. Ulokhu sizakwenza kakhulu, siyabelokhu siqhubeka senza imhlangano ngoba injongo ngeyokuthi abantu bathandane bazuze uhulumende owabantu ongalamahuquluzi benotho ongaso corrupt ongabulala abantu mahleyana ngoba izanu vele ijayele ukubulala abantu. Siyabulala abantu ngokukhula wonje iningi abantu baphela
Onela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele weibheshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi akuba mangalisi okwenzakale eMashingo.
Kwenzakale eMashingo kuyadanisa kodwa abantu abahlala kulomkhono welizwa kobethusi. Ungakhumbula eMashingo ngama-80s yikho lapho uNkomo achaywa khona. So mbona ngazathi continuation ye-violence eMashingo. The fact that akulanto esiyenziwayo to deal with i-past. Kuzahlala kuyi-culture ye-violence. Kuyadanisa akungakhangelelwanga. Kuyatshengisa ukuthi lo baba lo ngiyami ngokuchakwa kikhu esithi uzavumela i-multiplicity of voices weyiqambamanga.
Isakhamuzi sakobulawayo ongomunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi lokhu kutshengisa ukuthi kusiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2023 kuzabe sokufiwa.
Kulusizi kakhulu ukuzwa ngokuhlaselwa kwamangamelo webandla le-ANC ihlaselwa ngamalunga okuqathangela ukubana ngabe zamesiyefika ngelibusazi. Lokhu kuyabonisa ukubana isikhathi sokufika siyafika ukhetho ngo-2023 abantu bazahlaselwa kusiba lodlame olukhulu kakhulu. Okuyinto osokungumkhuba wezamesiyefu omubi okuthi akufuzanga kube le-opposition only one o-opposa bona. Abambona ukubana ulamandla ukubana bathathele umbuso bayamhlasela kube lodlwangudlwangu abantu babulawa bathi kuyabonisa ukubana nxa sokusiyafika ama-election 2023 akusuke kuba ngama-fair election ngosotokaqala amandla udlame kusiyafika ku-2023 esizokwesaba ukubana kudlame lobuluzakhuphuka lube luningi kakhulu labantu bazazimala abanye bathi njengalokhu kwakwenzeke mnyaka yonke nxa kusiba lukhetho. Kulisize kakhulu sicela izamesiyefu ibone ukubana iyawuthintha lowomkhuba ama
Ngovulo kuqhamuke udlakela eMashingo lapho okuhlasele kwalinyazwa amalunga awe-MDC Alliance ayehambe phambili ukuyalungiselela imihlangano yokukhulumisana lomkhokheli wabo uChamisa loZulu waseMashingo. Abantu abanakekelwa ukuthi ngabezanu PF batshaye izimota zabe-MDC Alliance kwabulawa amafasitela babhaxabula abakade bekulezo mota kodwa abebandla elibusayo izolo bakulandule konke lokhu. UMabhalane obona ngenhlelo zebandla kuzanu PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi amalunga ebandla lakhe awaphathekanga kudlakela lweMashingo ethi abe-MDC Alliance baphomukubasukela beqamba amanga ngabathi kwenzakele. Njalo umongameli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa nguye obeloqalo efuna ukubamba abantu ngamandla ukuze ahambe esithi ulosekelo, ngakho abantu bakwalile lokho bazivikela kulolo qalo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyilo eliphethe ezokhetho, abebutho, amapholisa lezinye inhlangothi zikahulumende ezilakho ukuvimba ukubana kungene ibandla eliphikisayo embusweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abathandabuza okungenziwa ngamabandla aphikisayo ekususeni ibandla lezanu PF embusweni bathi kungeke kwenzakale lokhu kuze kulungiswe indlela iZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. UMnumzana Michael Ndiweni ocubungula ezombusazwe ezimele uthi uhulumende kukhanya ezibambe kunhlangothi eziningi okwenza kube nzima ukuthi ibandla lezanu PF lisuswe esikhundleni.
Amalokhu esithi ngama-fithi ngesikhiwa ngama-ideological institutions lamanye nje esithi ngama-state apparatus kuba nzima ukuthi asebenze yenze umsebenzi wawo. Ngokunjalo kuzabe kulobu nzima kakhulu. Okudingakalayo ukuthi abantu beZimbabwe batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Okokuqala singathi i-value system kayikho vele eZimbabwe.
UNdiweni uthi okunye okwenza kube nzima ukususa izanu PF embusweni ukuthi abalandeli bamabandla aphikisayo badle phana okumangalisayo.
Singakhangela across even ama-opposition parties nalawa abakwenza internally bayachayana, bayalwa futhi bodwa. Ingani yi-culture nje yodlwangudlwangu eyenziwayo. So kuse ku-translator into esikubonayo ku-state. So ngomnakano wami ngicabanga ukuthi dingalube lokutshintsha okuthize. Ngathi yi-culture yamaZimbabwe avela njalo ayathanda ukulwa. Kangela kwenza kele kwa Thokozan Khuphe bemjikijela ngamatshe bechaya imoto yakhe. Kangela kwenza Thokozan Khuphe ebekhona lebhoyela kungcwatshwa uMogeni. Kangela kwenzakale kuMangoma. Khangela kwenzakala kuMaduku. Khangela kwenzakalayo eMalangeni. I-culture nje yobudlwangudlwangu. So ukhetho vele even xa lisenziwa phakathi kumabandla wona ngokwawo kuyaliwa, kuyatshayana ngamampama, kuyathethiswana ebulenjini nje i-violence. Ukhetho angeze luhambe kuhle nxa abantu vele belomkhuba omubi wokulo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sipho Ngulube ocubungula ezimbusazwe ezimele.
Thina sibe kusiku 99 2000 a strong MDC abantu ku-ground befuna ukuyikhipha izanu ngoku. Manje abantu they are not strong as it is. Abantu badivided, abantu bangakwazi ukuthi baphila kuyiphi i-ground. Khathesi abantu sekulabantu abebe-aligned, abayi-young people ababhelieve ukuthi izanu is working. 2099 besifuna ukuyikhipha izanu, besiyikhiphile infact izanu. Kodwa ikhona lalamuhla ngithi mina babuye yini mangu lesifisa 10-15 years izabe izaphuma but not in our life generation izaphuma kumbe sokwabazulu bethu ngoba kule bayo sebetshintsha istrategy thina endlela yokuthi sidive phana ngayo lo bali mathebeleni mthokazi yona lesifisa ukuthi ibe yini ayila nje i-council leli lodwa ngitsho into abandula ngithi emancenelana ne-council ayi-council umuntu omele iwani
kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC Alliance uthi izanu PF izaphuma embusweni ifuna kumbe ingafuni.
Lapho engihamba khona mina sithola ukuthi abantu bazimisele kulesi sikhathi ukuthi benze lokho okwenziwe kwele Zambia, bavote ngobuningi babo, njalo bathi bake baphume ekuhlukuluzweni yizanu. Abantu nxa sihamba lapha sisenze research Ngulube ithola ukuthi abantu nxa sihamba lapha bathi hhayi sesisazi ukuthi izanu yenza njani, iyabuya izotshaya abantu kodwa ibisisithi lisibhodele. Abantu bathi mina ungangitshaya ngivele sengisiyadinga abanye abangu-2 ukuthi ngivote ngoba ngenzela ukuthi sokulandela ukhetho oluzayo after 5 years when izanu iyabe singasekho ingangitshayi futhi. Abantu sebesithi ukulungisa udaba lokutshaywa izanu ikuyikhipha.
Sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Amabandla aphikisayo kukhanya engani kawathathi isinqumo sokusebenza ndawonye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKipps Dube.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla uhlelo lethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Silesiphatha amandla seMthwakazi Republic Party esigabeni seNorth America. Umnumzana Mkhululi Ndabambi. UNdabambi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane womhlaba ngesikhathi lithola usekelo olukhulu ekhaya, ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Leli bandla uNdabambi uthi selikhona emazweni afana leBrithani, Australia, Canada, South Africa lamanye ambalwa.
Iphathi iqinile kakhulu. Njoba nubona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvass le Canada, Europe kule UK kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where your ground zero phela ikwesuku esizama ukuthi sokulungise. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti yindaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya, yikho sikudiaspora silapha. izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku MRP kuphela ukungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned
manje njengoba ukhetho solusondele kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le MRP aphandle kwelizwe
ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi bese ngabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online I think ibi organize i-MTC eyalapha e-America bekulo chief ndiweni I think bekulomunye oyinye iparty angisakhumbula ukuthi iparty bekhona lathi sanxuswa besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota u-2023 usesondele thina njengamaparty amancane isile disadvantage ukuthi vele angithi silwa leparty elestate machinery iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu yothi nama challenges esilawo
mnumzana mkhololi indabambi isiphatha amandla sebandla lemthokazi Republic Party esigabeni se North America Ukugudeka kwesisindo sohlobo lemali yama-bond notes eZimbabwe sekuchiye abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe behlaba omkhulu umkhosi bethi sekusiba nzima ukubana bathole imali yakwamanye amazwe ukuthi benelise ukuyawoda impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa. Yintelelezi indaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi ungahlaliseki kwesimo sokuntshintsha imali yedola lemelika kanye lohlobo lwe-bond notes sekubathwalise amagabha avuzayo abanye abakubhizimusi yokuthengisa impahla yenziwa kweleZimbabwe emazweni afana leBotswana bathi sebemadolo nzima ngenxa yemithetho kahulumende ephathelene lokuhambisa imali esiphaleni sebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isidingo se-Reserve Bank sokuthi abathengisa impahla phandle kwelizwe kumele bahambise amathuma amabili ekhulwini 20% yenzuzo yabo babuyisela emuva uhulumende yoba uyisela imali le isingama-bond notes bona beyihlawule imali yakwamanye amazwe
i-RTGS siyayiphiwa nxa usuthe wabhenka imali ze-CDY unga-exporter nxa usuphenduka la ma-proceeds ye-export uhulumende wethu uthatha 20% i-20% liyana abesekupha i-CDRTGS i-RTGS liyana isuka iyehlise i-profit yakho ngoba i-value ye-RTGS to US dollar iyabe yi-85 kukanti ke i-1 US dollar ku-market vele yona ku-black market iyabe yi-150
umoyo oqhubeke sithi leli nyathela lilakho ukubona impahla eyenziwa eZimbabwe ilahlelwa emkambo ngoba intengo yayo izabe iphezulu uma uqathaniswa lezinye ezivela emazweni angomakhelwane
so ama-products agcina esedural ofana kokuthi vele you can't even sell them nxa suthengisa uyabo usufuqela ama-customers la abayo bengakufuni at the same time we've got South Africa which produces the same products with us and ugcina usenza ama-products ethu abe angabe marketable kusuka kube nzima kakhulu
ukulahlekelwa isisindo kwe-bond note sokulimaze njalo abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe unkosikazi Deborah Mkhasa oyinhlanganiso ye-Bulawayo Vendors and Traders Association uthi kunzima ukuthi amalunga abo aqhubeke ngebhizimusi
ama-informal traders kumele etshintshe imali ibe ngi-US dollar kumbe ibe le-round rand opula ukwenza ukuthi beyenelise ukuhoda izinto zabo but we find ukuthi nxa sebethengisa bona abakwi-informal sector abantu babo ama-customer babo abathengiselayo ngabantu abahola i-bond we find ukuthi kugcina kusiba nzima ngigcine sengisala ukuthi ngithathe imali leyana eku-swipe ngigcine ngisale ukuthatha imali eku-ecocash because izanthalisisa nzima ayisozinike ima-profits engiwa-expectayo
kule nenye eliphila ngokuthenga impahla kweleBotswana lisiyathengisa ekhaya umkasa uthi njalo kunzima ukuthi bathole imali kuyamanye amazwe eyiyo abayisebenzisayo ukuthenga impahla emazweni afana leBotswana
So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyavela imali iphume ibe khona emabhenki lazo zonke indawo and le exchange rate le ibe stable kube le rate ezwakala ekwaziwayo ukuthi hayi imali zethu zihamba kanje kwezokuthi lathi nxa sitshintshe sithengisa siwode sithengise sikwazi ukuthi sithole ama-profits.
Amadolobha afana le-Francis Town kanye le-Hebron ayivame ukugcwala abantu beZimbabwe bezothenga okokuthengisa ekhaya. Kodwa ngenxa yesimo ekhona emgoqo ohamba ilethwe ukuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 sokunzima kunenye. Ukungahlaliseki kwesimo somnotho kuzangezelela kubunzima kunenye eliphila ngale bhizimusi ngesikhathi umnotho weZimbabwe usehluleka ukudala amathuba emisebenzi ayeneleyo. Kusenjalo kule nhlanhla ekugcineni yomlindi ngemva kokuba leBotswana livulele ukusebenza komnotho ngokuphamisa umgoqo we-state of emergency ekupheleni kukampandula. Lokhu kunikeza abeZimbabwe abahlala kule Botswana lalapho abafika bezodinga amathuba ebhizimusi ithemba lokuthi ikusasa ingaba ngcono. Ngingumqondisi Dubendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi ukhetho lwabohulumende wezabelo solusondele kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile kakhulu ngamabandla ezombusazwe akhankasela ukungavunyelwa kwabantu bokuza kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akusemaviki mangaka aseleyo ukuthi izizalwane zakwele South Africa zingene ekhethweni lwezabelo oluncintiswa ngamabandla ezombusazwe edlula amakhulu amathathu over 300. Lobanja amalungiselelo alolukhetho eqhubeka ngokuthula ngaphandle kwezehlakalo zokubulalana kwabasebandleni elibusayo ele-ANC bebanga izikhundla, izalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngemikhankaso yokucwasa ngobuzwe eyenziwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie utshela abasekeli bakhe ukuthi ibandla lakhe linganqoba bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni bazabuyiselwa kubo.
When the bill picks over at 9 o'clock,
thina singavele sinqobe bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni sizababuyisela kubo.
If you are coming from Mozambique, you are going home with immediate effect. You are going home. You are going home. You are going home. You are going home.
Ibandla le-Action SA elikhokhelwa ngowake waba ngumeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba lalo alifuna ukuzwa ngabantu bokuza. UMashaba usanda kutshela abezindaba ukuthi nxa enganqoba ekhethweni lokuba ngumeya wedolobho leJohannesburg bonke abokuza abakuleli dolobho ngokungekho emthethweni bazadudulwa. Lezi inkulumo sezisolwe kakhulu ngabeZimbabwe abahlala kwele South Africa. Isikhulume sebandla ele the Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ayingozi kakhulu amabandla enza lokhu.
Singelinye lamabandla alwela iAfrica engelama-borders, iAfrica eyodwa ebambeneyo. Siwubona kuyinto engalungile njalo ebonisayo ukuthi abanye abantu abafanele ukuthi bake bavotele baphathe ngoba nxa bengaphatha kutho ukuthi impilo singaba buhlungu ebantwini abakubizwa ngokuthi ngabokuza, kukanti bona bangama-Africans.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi umkhuba ukuzama ukuthola amavoti kusetshenziswa abantu bokuza uyakhula emhlabeni jikelele njalo mubi kakhulu.
Ngikwenza ukuthi izizalwane zeSouth Africa zibe sezibona ukuthi angani uhlupho abaphakathi kwalo olokuwa komnotho olungatholakali imisebenzi lwenziwa ngabantu bokubuya kungayisilo leliqiniso. So yikho sithi thina kumele labo nxa bekhankasela ukhetho bakhulume ngezinto ezakhayo, hhayi ezokudala ingxabano phakathi kwabantu abamnyama.
Isikhulume sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Khanyisa Sinkala uthi kulusizi ukuthi amabandla enza lokhu ngomafikizo lo.
Sekungenza ukuthi after ama-elections sigcine sesibona sekusiba nama-xenophobic attack. Okubuhlungu ngama-xenophobic attack ukuthi kaningi abantu abahlaselwayo ngabantu abaphuwa behlasela nabodwa kungalani nje into engakanani yabilelwa kodwa kugcine kufa abantu uselessly over into engekho. Ubukhokheli kabungabi reckless ukuthi buphonge ukukhuluma nje ukwenzela ukujabulisa abantu.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi akufanelanga kuvunyelwe lo mkhuba ngoba uyingozi.
izodala ukuthi abantu babukane kabi. Izalwane zala South Africa zizoqala nje ukubuka abantu bangaphandle ngeso elingalungile. Independent Electoral Commission akumelanga ikuvumele lokho. Into embi kakhulu, into esingasivume leyo nto leyo.
Ukhetho leSouth Africa luzaqhutshwa mhlaka 1 Lwezi. Melesuto 7 Johannesburg leSouth Africa inguthuso Khumalo.
Ezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika nxa kungela nhlelo ezibalulekileyo ezokuthuthukisa umdlalo lo kusibanga sabasakhulayo, kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe liphelelwe ngumphako kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuthola umhlomelo owodwa kuphela emidlalweni emine kwisigaba sikaGroup G. Umqeqeshiwe osebenza labasakhulayo uMduduzi Gumbo uthi udubo lusukela ekutheni inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni ayiqakathekisi yabasakhulayo abayibo ikusasa yomdlalo.
Sesikhangele iofisi yethu enkulu engiyezifa okunye kusuka khona ngale sibili, angabuya kuphi ucoach but ngomumo okhona kwesinye isikhathi kungeke kusize, kungaba nje ngabaqeqeshi bezingcolisela ama-CV abo umchokojo. So nje isiqoqela nje simlu okukhona ikulungisa indaba yabancane laba okuthiwa mbe i-grassroots mbe ngithi junior development.
Wake waba yisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esebenza kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi kuqakathekile ukuba kube le nhlelo ezicacileyo ezokukhulisa abadlali.
Okunye lokhu esikwenzayo sizahlala sixotha ama-coach day in day out, but into esingayikhangeleliyo ukuthi kasile ama-systems in place that can produce quality players.
Ukhotso Nyathi ongumnikazi weqembu lomdlalo wenguqu labafana abasakhulayo le Golden Wine uthi ukukhethwa kwenkokheli ezingayisizo yikho okubisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Kade singakhanyelela ekukhethweni khonapho kusukisela phezulu. Efithi lo muntu okhethwe uvelakazi wale Boreni lokuthi utsho uvelelanga ngenxa yokuthi umuntu olemali uphongufakwa. So yonke into azayenza iyabe ingayisekiyo. Kodwa singafaka umuntu oleqiniso loqondileyo, ngiyalitshela sizakuya phambili. Kasifundeni ukukhetha ngoba le nto isisibulele.
Inkokheli zenhlanganiso yezifa zixotshe umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseCroatia uDrago Luka Rusic ngemva kokuba iqembu lama-Warriors linqotshwe ngele Ethiopia emdlalweni walo wesibili kumkhankaso wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba. Lokhu kuze ngemva kokuba uLuka Rusic yena lise ukunqoba kanye kwimidlalo elishumi lane. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mapeza nguye ophiwe umsebenzi ngemva kokuxotshwa kukaLuka njalo usenqotshwe kwimidlalo emibili esidlalwe ngaphansi kobukhokheli bakhe. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana, kuthi kowesibili linqotshwe nge-1 kanyani iqembu elifanayo. Ekhulume ekupheleni komdlalo wangolwesibili uMapeza uthe yena uzasebenzisa imidlalo emibili eseleyo ukulungiselela umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Sinikehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezanu-PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngumvulo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu-PF embusweni njengoba kuyililo eliphethe ezokhetho, ezebutho, amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama-Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.